Abantu abaningi lamhlanje bachone ezilindweni zamabhasi koBulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha ediesel. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa izimota kukhanya luqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke kulamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende. Akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngohambe isitholo abakhathezi empumalanga kwedolobho bathene bemile khona phana kulamabhasi ukuye kohaipa njalo ngapho abagada khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakoBulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okuthi asibaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke eswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini ngenxa yodubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Laba abantu nxa besiyathenga ngalo into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese sithi-ke i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engayifaka ngenganani. Ungayikhangela i-fuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka ku-dollar 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu i-dollar 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa nge-dollar 50 cents ngelitha linye ele-diesel. And then ke ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something nge-swipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar, asifuna ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bethalo ngumntu akazibani othi la ethola imali e-Reserve Bank eyenziwa nguhulumende okhona we-ZANU PF nabantu azanana labo. Kodwa sikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar, kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga i-fuel yokuthi ngisuke lapha engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, angiyila lapho engingayithola khona, lapho ethengwa khona nge-eco cash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu, kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono yikuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Ngathi vele kusukela umnyaka ophelileyo amakhiwe lokhu siwa made uhulumende wayelokhu ikhulume sithi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikeze ukuzenzisa amafutha, kodwa amafutha akhona lokhu esile. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angangeneli endaweni yomuntu ozithengisela indimali. Nxa ngingavula mina isitesi sokuthengisa ipetroli, ngiyabisela ngikwazi ukuthi imali ngizakuyonga, ngizahamba ebhenki yami ngiyekhuma lawe banginikeza imali lethu akucredit iyedi ifike lapho engikhiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-Reserve Bank, ngapha uyacontrola i-supply emabhuku i-storage tanks, ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu. Makayekele nxa enikeza, nxa kuthiwa kuyanikeza izimali ezangaphandle kwelizwe, kade ehambe emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bekwenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control iyephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke, kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.